So kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni westudio 7 ngomvulo mhlazi ku-24 Mabasa 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uyaqala lamuhla koBulawayo. Ukuncipha kwamathuba ukukhankasa okukhululekileyo phambilini kokhetho kubangela ukuba amabandla aphikisayo adinge indlela ezijiyeneyo ezokukhankasa.
Kodwa ngithi abantu bakhona le ndlela ezinye ezikhona izokutshelana lokho okuyabe kumele litshelane khona.
Amazwe amaningi asesuse izizalwane zawo ezikwele Sudan lapho okulempi phakathi kwamabutho alelo lizwe.
Ya esukuzwayo thina ngapha e-East Africa ukuthi ngempela impi iyaqhubekela phambili, khanya kuloyo kusiba lama-casualties amaningi.
Luqhubekela luphambili udubo lomkambo wemakhokhoba koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uyaqala lamhla koBulawayo. Lumbukiso owenziwa iviki yonke yonale uzavulwa ukusemthethweni inkosi yeSwatini uMswati wesithathu. Ngokwakuqala ukwenziwa kombuthano lo ngemva kobhubhane lweCOVID-19 njalo kukhangelelwe ukuba labantu abaningi abazabukisa embukisweni lo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote inkululeko.
Ukuncipha kwamathuba okukhankasa okukhululekileyo phambilini kokhetho sekubangele ukuba abamabandla aphikisayo badinge indlela ezijiyeneyo ezokukhankasa. Amapolisa aqhubeka esala ukupha imvumo yokuqhuba imihlangano okubangela ukuthi abaningi babumbe inhlanganiso zokuxhumana enkundleni ezifana labo WhatsApp lokuvakatshelana ezindlini abantu bekhulumisana. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC uMnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kodwa ngithi abantu bakhona le ndlela ezinye ezikhona zokutshelana lokho okuyabe kumele litshelane khona. Angithi kulabo WhatsApp, kulamafoni, kulabantu abaphansi abahlala labantu, ilizwi lingafika kuzo izigijimi zebandla bayaqoqana batshelane ukuthi kulalokhu lalokhu lalokhu. Yebo akufanani lokuthi likhangelane ubuso ngobuso kodwa okwalesi sikhathi ilizwi liyabe lifikile ebantwini. Kuyikuthi amapolisa afuna kumbe kafuni, kumele kube le ndlela zokukwenza lokho. Kodwa-ke kwesinye isikhathi labo amapolisa ngenxa yokukhipha inhloni imihlangano eminye bayivumela eminye bale. Kodwa-ke yona labayivumelayo angithi ilizwi lizahamba ukuthi endaweni ethize bebehlangene bekukhulunywa ngalokho. Yikho kuhamba kwalo ilizwi khona lokho. Ngobana ungachitha isikhathi uhlaba umkhosi ngokwala kwamapolisa ungasalela emu. Ngakho kuyahambeka kwezinye indawo, lazi indawo kazifanani, la amapholisa akhona kafanani. Kwezinye indawo sibili liyabatshela balivule liyenze leyo mhlangano, kwezinye indawo bale. Kodwa lanxa balili, njengoba ngisitsho, ilizwi liyafika kuphela ebantwini, ikakhulu labo abathanda inhlanganiso yabo. Njengesikhathi sempi kathi ilizwi lalihamba antamakhiwa ayevala indlela zonke, abantu babepuntshuka kuphela lalo ulwazi lalokho okumele abantu bakwazi. Yapho kuntshuka kufike ebantwini. Yebo kungafika ngendlela engayisiyo lana ephezulu kodwa usala ukuthi lizwe liyafika ebantwini.
Manje nxa sikhangela ukubana isikhathi sokuthi ukhetho lwenziwe sesifikile seseduzane. Liza balesikhathi eseneleyo na ukuthi lifinyelele abantu liba ikhombisa ukubana balivotele.
Yee, isikhathi singakhanya ngathi sihambile. Kodwa ke kwesinye isikhathi khona ukuthi sibe ngathi sihambile kuyakwenza ukuthi inxa sesiqedile lokho okwenziwayo ukukhethwa kumbuqonyo kwalabo ukuthi abazamela abantu. Kuyaba isivuthevuthe, isivuvu. Wonke umuntu uzabona icebo lokuthi wenza njani. Isikhathi ukuhamba kwaso kakutsho ukuthi kuyenqabela ukuthi ilizwe lihambe ebantwini. Inhlanganiso eziningi zilabantu endaweni ezithize. Yebo kambe inkokheli zamabandla achiyeneyo ziyekhangelelwe ukuthi zibe lemihlangano ezigaba zonke zelizwe. Kodwa ke angithi njengoba ngingatsho ngaphambilini. Okunye inkokheli ingabhala umbiko wayo ofisa ukuthi ufike ebantwini. Umbiko lowo uzadluliswa ngendlela ezithize. Uze uyefika ebantwini bezwe nje ukuthi yini ekhulunywa zinkokheli zabo. Kodwa mbone ngathi nxa sesisiya phambili lanxa isikhathi singasihambile imihlangano iza kuba khona. Sengitsho kuyakhula amarali abantu bakithi bawakhonze kakhulu amarali aza kuba khona wona lawo lanxa engasoze abe maningi mhlawumbe njengezifiso zabantu ngoba yilabo nalabo bantu laba abakhona bafisa ukubona inkokheli zabo zizokhuluma labo. Kodwa mbone ngathi imizamo iza kuba khona ukuthi endaweni yalokho esithi ngamarali nje enxa kuyakwenza ukuthi amastarali.
Hello ke ngomnumzana Thandeko Zintimkandla isiphatha amandla sebandla lesi-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Amazwe amanengi asesuse izizalwane zawo ezikwele Sudan lapho ukulempi phakathi kwamabutho alelo lizwe. Amazwe abalisa ele Melika, ele Bhilitane, ele France, Italy, ele Germany athumele amabutho awo ukuthi ayehlenga izizalwane zamazwe awo ezisebenza ezigodlweni zabameli bazo. Impi le iphakathi kwebutho lalelo lizwe logatsha lwebutho elithiwa yi-Rapid Support Forces. Sokubhubhe abantu abedlula amakhulu ayisithupha ekulwisaneni lokhu. Ohulumende bamanye amazwe agoqela ele Zimbabwe abakakhulumi ukuthi bazathatha amanyathelo bani ngokuhlenga izizalwane zamazwe abo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya umnumzana Mandla Nkomo uze sizwe okwenzakalayo.
Kunjani Chris labalaleli? Esukuzwayo thina ngapha East Africa ukuthi ngempela impi iyaqhubekela phambili. Iqhubekela phambili injalo kukhanya kuloyo kusiba lama casualties amaningi. Nxa besitsho bathi impi enengi iseduze le Presidential Palace eGhatum. Ngaleyo ndlela ke amazwe amaningi aseqalile ukuthi azame ukukhipha abantu babo, but ngendaba yokuthi airport khanya ngani lokho ingasebenzi kumele bebasuse from eGhatum babase kwelinye idolobha elikhatshana lapho kumele bayesukela khona. So kwakathesa ayukhanya into zimi manzonzo ngempela.
Wona amazwe angomakhelwane kumbe inhlanganiso ze-Africa zikhanya ziyanceda yini? Nangu sibona lokho kuqhubekela phambili, zona ziyanceda yini inhlanganiso ezinjengabo ECOWAS?
Ngokuzwa kwethu lapho esikhona thina Chris sizwa ngani imizamo ikhona yokuthi kuxoxisane lalezi insizwa ezilwayo ezimbili. Kodwa nxa ungathi uyakukhangelisisa uzabona ukuthi i-ceasefire izaba nzima ukuthi ifike masinya ngoba kukhanya ngani ziloke zithobelene, ayikho enye inkunzi ezibona ngani kathesi yona ingadliwa. So ngibona ngani njengabantu abazinto ze military baza kutshela ukuthi wele ungena kuma negotiation usule point of advantage okakathesi akukhanya ngani mhlambe kusese ngutshikile obhanqa andinxa kungakacaca ukuthi enye indoda ingani iyadliwa kuzabanzima ukuthi belalele even lalaba abazama oba ngomlamlankunzi kodwa silethemba sokuthi ikakhulu abantu kazana abayibona abaaffekthwe kakhulu indaba yokuthi akusela magetsi ngizwa kuthiwa le intanethi ke yangabi khona kwezindawo kulamanzi and abantu banengasebefile ezibhedlela ziyehluleka ukutreat abantu so kuqakathekile ukuthi anganje la madoda abeke izikhali phansi kukhumiswana umlotha mhlawumbe ilizwe leSudan lingabuyela ekutheni libe ilizwe elisebenzayo.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe isihlala kwele Kenya ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseNairobi. Sokule nkuthazo yokuba umkambo wemakhokhova kobulawayo ulungisiswe kakutsha ngoba ulembali yelizwe ebukwa ngabethekelela idolobho lakobulawayo. Okuningi sikuzweni kuntatheli izindaba yestudio 7 u-Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le kobulawayo.
Imakhokhova Market edume ngegama lokuthi emkambo wasungulwa ngomnyaka ka-1958 lalamuhla lokhu uqhubeka ngodumo lwayo langenjongo yawo yokuba ngumkambo othola yonke into ethengekayo kobulawayo kungakhathalekile ukuba uselokitshini elidala ubuye wasungula yonke imikambo esikhona ezweni eyabesintu labamhlophe. Umgcinisihlalo wemakhokhova Market umnumzana Bhekimpilo Ndlovu othengisa imithi yesintu ehlukeneyo uthi bananzuzo abayitholayo emkambo.
Ukuba recognize ukunakekelwa lokuthi indawo zona zezinjengazona lezi njengomkambo nalo umakhokhova Market is a monument engayibalisa ngithi kuma shrines aseZimbabwe ukuthi masikhuluma ngobulawayo.
Umnumzana Ndlovu ukhale ngabantu ababalekela isiko labo ethi bakhangelele ukuba uhulumende abanakekele.
Example uma ngakubalisela ngithi andikhale siphuma kuhlobo besikehlobo ama-fruits ama-orange zonke lezo lesikhona into ezinjengazona lezo zakhinyongo.
Umnumzana Ernest Shoko othengisa amanyathela lezokulimisa uthi kulezi insuku ibhizimusi ngelokuncenga-ncenga.
Sabesiphungenza nje loko udisiphile nje lathi nje kodwa liyahamba nje kodwa khonokho nje ukuthi lawa utshona ungadlanga. Sabesifuna nje ukuthi lathi sincediswe konapha lathi ntilabona sefundani amashedi lanalokunyela kube ngani kuyacaca lakho.
Umnumzana Nkosi lathi Dube ongusiyazi okubhizimusi lokuthengisa imithi yesintu eyendulo ucela uhulumende ukuba labo abenzele lula benelise ukuthola izikwelede emabhanga ukuze bathuthukise amabhizimusi abo.
Isifiso sebe silazo lathi ukuthi ukuthi sazakala kuhulumente ngoba nathi nasilawo ama-payslip la nathi ngisilawo ukuthi umuntu usebenza ngayo sabesebenzisa incwadi ey-healers association eziyanga so emabhenki lapho babesinjani babesivalela phandle ikati lathi singaba le mvumo ukuthi ngona sithole izimali ngapha emabhenki uhulumende ivumele ukuthi ngazenza izincwadi esizisebenzisayo zokwelapha sibe yizincwadi esihambela zongapha emabhenki nxa isikhathi kubolekiswa imali kwezinto lapho esihlezi khona lathi njani kungani kuyaphumelela njalo lesakhiwo sona lesi semkambo njena kade lo mkambo wadilika ngayo awakhiwanga idluliyana yakhwanga uthi kuthiwani ngakho akuvela kuzwakala lokukhuluma ukuthi bakhuluma besithini ikhansila ikhuluma ngokudilika kwendlu.
Unkosikazi Tryfini Ncube umsekeli kamgcinisihlalo wemakhokhova Market uthi welapha abagulayo esebenzisa imithi yesintu.
Ngelwayo emthethweni siyakwazi ukuthi kweziyamazana akuvunyelwe kodwa kukhona usizo lwakho empilweni zabantu esibasiza ngakho kho-ke babuya abantu amapholisi njengabantu abafuna ukusizwa angani umuntu odinga ukusizwa ngento leyo ungakhuphuthi ngokuthi ngimsikele ngimlungisele ngimenzele sesibuthu suthatha sesihambe ethatha imali emotini sisuke lapho sesivalelwa sesibuza sesiyaphila.
abathenga bethengisa khona labo bakhala ngodubo lwamanzi lamandla kagesi bethi izambuzi ziyenyanyeka ngabe ikhansili iyabatholisa amanzi ngezimota ukuze kuhlale kuhlanzekile. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemakhokhoba kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani labantu ababhubhe ngengozi zokuqhamuka komlilo likhuphukile ngomnyaka odluleyo nxa kuqathaniswa leminyaka eminye. Leli phephandaba lithi kulabantu abalithumi lasithiya galombili 18 abafe ngengozi zomlilo omnyaka odlulweyo, kodwa ngomnyaka ka-2021 kwafa abayithola minombili 8 kuphela. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ikhomishini yezisebenzi zikahulumende ithi iza kuba isipha izikwelede zezisebenzi embukisweni wezamabhizimusi oZimbabwe International Trade Fair oqala lamuhla. Leli phephandaba lithi ikhomishini le iza kuba isipha njalo ithuba izisebenzi ezithenge imota phandle kwelizwe i-rebate eyokwehlisa intengo yemota. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Basakazi njani labantu bonke basemathebele nje njani lonke okhuluma uMasenga. Hayi siyazizwa inyuzi into emangazayo ukuthi uzwe la uthiwa ngomsaka laba ngokuthiwa ngomsaka lo bekhulumisa inyama yendlovu uyamangaza ukuze umuntu egxeka i-America ngaphuthula ama-US dollar esikhwameni uyazi ukugula so uhlungu kabi kwayena upresident wakhona lo o-useless usebenzisa ama-US dollar imali yelizwe lakhe kayisebenzisi uyiphushela amatitsha nxa uthi benza izikorobho zakhe bona labangani bakhe bashiyana amamiliyoni ama-US dollar besidla kahle begcwalisa izisu zabo behamba bembruzela abantu ngemali yelizwe konke lokho sokubhekile lokho sikulweziphusu uzibusa uzibuso wamanga nje tshela abantu amanga azilawa abantu laba bathelula kakhulu khuluma iqiniso okuhle kodwa hayi kuzabaphelela abantu abasozithutha okungaphile okuyahlola abantu abazilungiselela ukuyavota bekhiphe lokho ongabantu lokhu hayi
Studio 7 nabalandeli ngingachitha isikhathi ngoba sibaningi esabe sifuna ukufaka imbiko yethu. Mina indaba engize ngayo lapha ngize ngendaba yendlovu. Indlovu ziyasikhathaza besicela amabelayo laba kahulumende baze makorokoro mkholo indlovu ziyahlupha indlovu abantu sebephelelwe lucingo akusela ncingo akulamabele khona manje ngikhuluma ensimu zabantu zisemakhaya ongangokuthi khona sebethethe emasimini abantu abathethe bahambisa ezihonqweni so ngikhuluma ngokuthi sivikana lazo every day emakhaya khonapho ezikhonqweni zidlule emasayidi nokuthi iviki le angeke iphele omunye zingamngenelanga esikhonqweni so akulalapho esingakhona so besicela uncediswe emakhorokhoro mkholokwe ngendlovu. Indlovu siyazi ukuthi zibhekwe nguhulumende so uhulumende athumele abantu bakhe bazosincedisa ngendlovu. Ngiyabona
linjani emsakazweni weStudio 7 linjani basakazi bengimamele i-interview abayenze lo Maxim Kandla walweli umlweli wenkululeko weZibra. Hayi lobaba kayazi into oyikhulumayo. Uthi umbuso kaSmith wawumubi kakhulu kudlula lo wamanje. Baba umbuso kaSmith wawumuhle kakhulu mase sikhompela lo kaRobert Mugabe lo kaEmerson Mnangagwa. Hayi umuhle kakhulu kaSmith. USmith kazange wabulala abantu abafika 40,000. Sigoqela wona amashona lamaNdebele ebesilwa ebalwisa kazange wabulala abantu abafika 40,000 ngegugu nje egugu rawundi. So umbuso ngcono nguphi na? Kanti umbuso lo ekhona uqhubeka ulambisa abantu
kuthatha kola msebenzi mazwe elizweni abantu baphumla phandle kwelizwe wena uthi umbuso lo ukhona ungcono hayi baba zama ukuhlonipha abantu zama ukuhlonipha Maxim Kandla hayi zama ukuhlonipha abantu balamba kola msebenzi abantu babandlulula basebenza lo msebenzi naleyo khona babandlulula kodwa ntilizweni ku right ma wena wathola iplazi baba le madlana le yaba wayinikwa izano inikwa izano ukuthi ubuze ukukhuluma into engasile ku studio 7 hayi nakasidli kuzano baba
ngiyabingelela emsakazweni ka studio 7 zacela ifundwe le message lena bakithi bengicela ukuthi lento ngithi mina kakhulu baba uGawule Joseph Chuma nawe Malakhe Inkomo indaba zayizolo nangu abantwana laba basewange Victoria Falls abakhuluma ngokuthi kuze kwadlula ugogo wabo edlulele esibhedlela saseZambia lapha eLivingstone ngenxa yokuthi baswela imithi baze baswela nemali nje ebase ukuthi bayefinyelela kobulawayo manje baze bazwela ngamadokotela aseZambia ukuthi hayi wozani ngapha impilo yomuntu ibalekile lezathele ibadala imali ngicela ukubuza ke kimi bakhokheli bezani PF long 3 ngendlela eliphila ngakhona eliphikisa ngakhona abantu mabekhuluma ngesimo saseZimbabwe ukuthi lithini ngalokho kuze kuswele kumphefumulo womuntu omdala ngenxa yokuyazama impilo esephandle kwelizwe kanti lina liphikisana ukuthi abantu baseZimbabwe badubeka ngoba nampu ubufakazi ngicela ukubuza ukuthi liphikisani nampu ubufakazi baphumile laba bantu imithi kayikho ezibhedlela yonke indawo nje wonke umuntu ukhala ukuthi imithi kayikho ezibhedlela so lichaza ukuthi abantu abaqamba amanga kumbe njani hayi kodwa abantu abadala okwenu kuyakubuhlungu kuyasiyangisa kwesinye isikhathi ngamalibuza kwesinye isikhathi lilivele lithi thina hayi lizithulele yabona njengalabo esiyasibazwe abayaziqinisa ukuthi kuthiwa udingiwe befuna ukukhuluma naye vele umakhalekhukhwini wakho wavala yekelani lani vele lingafakazi ngoba kwaseZimbabwe kunzima liyakwazi yazi uma lifakaza liyasithunuka ngoba lifakaza into engekho lisikhulumele into esingayaziyo ngoba uthathu benu bantu bakithi liyasiyangisa kakhulu eZimbabwe kakunalutho le yinto okungamelanga sitshayinja sifihle umphini ivume nini eZimbabwe igovernment yaseZimbabwe yezani yehlulekile abantu bayahlupheka ngenxa yayo hayi mani bantu bezani uPF
shelele shelele kakhisifonga abantu bakithi sibabonga bonke abantu ngizoqala eManama ngibuye futhi ngiye eMatopo ngidlule eMatopo ngibuye kuMadlambuzi zonke indawo lezi abasitshengise iqiniso ukuthi bami ngapi we like to say qhubekani liye phambili sifike la ngesikhathi samavoti kube yikho khona lokho silikhangele noma sikuphi nendawo nendawo silikhangele hayi futhi into engiyithandileyo imbone iyuthi madoda sijonta abasakhulayo sibafisela ukuthi bakhule ngokuziphatha kahle ukuze baqhubekisele phambili umsebenzi wenzileyo ngibone iyuthi yeneni futhi kuyangijabulisa then with their hearts phakathi kanje vele abantu bathi zaphu ngiyabantu abadala sokutshengisela ukuthi zaphu ngiyabantu abadala labantwana ngiyomuntu wonke then sithi shelele laduma izulu mayizulu liduma lungisa inhlanyelo mayizulu liduma lungisa ikhuba uvuke ebuseni usuqonde emasimini nangoku izulu seliduma sesilungisa ikhuba sesiyenza konke thina singabantu esilapha ke njalo singabantu esisekhaya sihamba ekhaya sibuye siphenduke sithi thina qhubekani phambili thank you very much isigaba zonke ngokusenzela lokhu okwenzakalayo ukuhlangabeza upresident wethu lamaligazi ethu libephelele thank you very much qhubekani okwayizolo khona kube yi-star vote thank you
yes, studio 7 nabalandeli ngachitha isikhathi ngoba sibaningi esabe sifuna ukufaka imbiko yethu mina endaba engize ngayo lapha angize ngendaba yendlovu indlovu ziyasikhathaza besicela amabelayo laba kahulumende baze makhorokhoro umkholokwe indlovu ziyahlupha indlovu abantu sebephelelwe lucingo akusela ncingo akulamabele khona manje ngikhuluma ensimu zabantu zisemakhaya ongangokuthi khona sebethethe emasimini abathethe bahambisa ezihonqweni so ngikhuluma ngokuthi sivikana lazo every day emakhaya khonapho ezihonqweni zidlule emasayidini ukuthi iviki le angeke iphele omunye zingamngenelanga esihonqweni so akulalapho esingakhona so besicela uncediswe emakhorokhoro omkholokwe ngendlovu indlovu siyazi ukuthi zibhekwe nguhulumende so uhulumende athumele abantu bakhe bazosincedisa ngendlovu
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 Ukwezemelika, umongameli Joe Biden uthi uzazisa ukuba uzancintisana kukhetho oluzayo kumbe hatshi kuyona le iviki. Kulabalandeli bebandla lakhe kumbe abebandla lakhe elamademokrati sebethe uBiden oleminyaka engamachumi ayithoba minwembili i-AID ngakusamelanga ukuthi ancintise. Lanxa uBiden ubengakazisi ukuthi uzathatha nyathelo bani, kodwa lapha lalaphaya useke waveza impawu zokubana uzancintisa. Bakhona ababili abebandla lakhe elamademokrats abathi bazancintisa labo kukhetho nxa uBiden engaqhubeka esithi ufuna ukuthi ancintise. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ngibona ngathi kuzamela ukuthi engxenye alalele kakhulu ama-advisors akhe. Embona ngathi kuzamkhathaza ukuthi ubona ngathi uzangqikilana lo Trump. Nxa engangqikilana lo Trump engxenye kungaphinde kujinge kufanane lokhu akwenza ngaphambili ukuthi amnqobe uTrump ukuthi angazahamba laye alwisane laye kulokhu okwakhe lokhu obudlongdlongo. Kodwa-ke angilaqinisa ukuthi uzaguma kumbe kasoze eme. Mina ngokwami ngimalalaba abangathi bathi hayi usekhulile, usediniwe, sekungaba ngcono ukuthi edlulisele phambili ibutton le ukuze abanye labo bathathe bayiphambili. Ungakhangela ukuthi ubusile engu-vice president for 8 years, usebusile engu-president for 4 years, sokusitsho ukuthi 12 years engu-president. Awukuthi aphinde eme futhi athathe enye i-4 years kumbe adliwe. Nxa esedliwa laphana kuzacitsha wonke i-12 years le aseyisebenzile nxa esedliwe, ngoba uzaphuma a-losing president. Mina ngingu-advisor wakhe bezamtshela ngithi hhayi baba khulu, ususebenzile kuningi.
Labo abathi bafuna ukuthi angancintisi bathi bona usekhulile kakhulu, kodwa kuhlandla lakhe lona lele lakuqala uyatshengisa na ukubana iminyaka yokuzalwa yenqabela inhlelo zakhe.
Hayi, mina okwakhathesi ngibona ngathi uphethe kuhle, usanelisa kuhle, kodwa ngithi sikhangele enye 4 years ezabe ingentsha engasiyo le abusa ngayo khathesi. Ngibona ngathi angathatha enye 4 years, hayi uyabe esengukhulu sibili, ukhulu khulu khukhukhukhulu sibili. So amboni ukuthi kungaba elokhu esacabanga njengalokhu akucabanga khathesi. Yikho kubona kwami khonapha ngu-president uBiden.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas khonapha kwele Melika.
Ngizalenzela amanga phakathi komnyaka.
Um umalume uSikhosi uSikhosana isigqibela uhlelo lwethula lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla aphikisayo ngenxa yokungaphiwa imvumo ngamapholisa abikwa esedinge ezinye indlela zokukhankasa. Umbuthano wezomabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uqala lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba lilazo ukuzizwa ku-www.voandebele.com. Igama ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.